ngithethele mina ngiyasulutho ngithethele
thula thula mfana wami sazohlala la
hey mina
uDisemba
ukuphumalisa
laba bafana basibangela umsindo la
ichoma
sha sha ichop sha sha leyo wen kale tele Malanga